sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 zibandlela 2022 ngoKeptube. Endabeni zethu lamhlanje, bakhala eZimbabwe ngohlelo lwe COVID-19 lockdown.
Ukuthi kube lama lockdown kokuphela akusizi manje.
Kulabanye abalandeli bebandlele MTCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora abangafuni ukuncintisa kugedo lwama-by elections yokubandlaleli.
Kulabantu asebe withdrawile ukuba ngamakhandidethi ebandla le-MDCT kuma-by elections abuyayo.
Kodwa ibandla leli lithi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazoncintisa kugedo lwama-by elections.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla.
Kwenzakala nxa intombi ingazithwala ingakendi.
Ingabonakala ukuthi isimi kubi ingazange ivelise ijaha kungela jaha elidumileyo babeyibuza.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bayakhala eZimbabwe ngohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga usanda kwengeza amaviki amabili uhlelo lwe-COVID-19 lockdown esithi nonotheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Umavisi Kama usethulela lolu daba.
Esethula umbiko wokwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown, uChiwenga wathi izikolo kumele zilungiselele abantwana lababalisi kungakaqali izifundo. Wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlane lo obulele abantu abahlanu izolo, kwathi abafika phose amakhulu amathathu 297 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Loba kunjalo uMnumzana Gilbert Mpofu ohlala eHarare uthi kasiboni isizathu senhlelo ze-lockdown.
I-lockdown le engezwa kwayo mrani kwayafetha kakhulu abantwana besikolo, kuzayenza bangahambi futhi esikolo. Iminyaka edlulele yabafundanga khona, namboni isizathu sokuthi kusenziwa ama-lockdown. Mina ngabe kuyavula nje abantu baphile, siphile la i-corona yakhona leyo, ngoba ukuthi kube lama-lockdown kokuphela akusizi manje. Kuyafektha abantu abaningi, isikolo, i-industry.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Anson Khumalo, isakhamuzi sakoBulawayo.
I-extension yama-measures e-COVID-19 leyi iyasihlukumeza kakhulu, ikakhulu ekufundeni kwabantwana esikolo. Izikolo lokhu zivaliwe, sokuzaba lethuba elide kakhulu abantwana bengafundi. Sho kutsho ukuthi hheyi sokusihlupha kakhulu, ngoba abantwana bazahlala isikhathi eside kakhulu. Abanye bagcina besenza ezinye izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi sebehlale kakhulu bengayo esikolo.
UMnumzana Junior Moyo laye ukhala ngabantwana asebelahlekelwa isikhathi sokufunda.
Engibonayo about the extension of e-lockdown ikuthi especially in terms of school, abantwana basathola ama-chances okubana beye esikolweni.
Unkosikazi Siphesihle Mlilo uthi lanxa kulungile okwenziwa nguhulumende uzwela abantwana besikolo.
Kodwa ngizozwela uzwelo njengomzali abantwana bethu laba abangasakwanisi ukuya esikolo. Ingabe kuthiwa siyakwanisa sonke abazali, but akuvumi manje ngendaba ye-economy ukuthi abantu bethu befunde online njengamanye ama-countries. Ingabe kungcono?
Unkosikazi Zanele Nkomo ohlala koBulawayo ulombono ofanayo.
Sizwa ubuhlungu ngokungezelelwa kwe-lockdown.
Unkosikazi Mebusi Mango ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi luyamphazamisa kakhulu uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
I-lockdown leyi siphilisa nzima thina, ikakhulu thina njengamaZimbabweans. ilizwe lethu livele lonakalimanga kuhle. So maso kusiba le lockdown sokuthi singabantu bokuzisebenzela. Isikhathi esisebenza ngaso lalapho esisebenzela khona kwesikhathi vela sivunyelwa.
Unkosikazini esisa siziba ophila ngokuthengisa impahla azithenga kwamanyamazwe uthi kalumiswe uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Besikhangelela ukuthi zonke izinto zingabuyela zibe normal. Lamabhoda avulwe sikhona ukuyawula.
Uhulumende uthi konke akwenzayo kule nhloso yokulondoloza izizalwane kubhubhane lwe-COVID-19. Ukhuthaza abantu ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni owe-Politburo owenziwe ngomgqibelo ukuba manengi amajekiseni eZimbabwe awokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sebesedlula izigidi ezine 4.2 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe asebehlatshwe eyesibili bedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ele South Africa lithi sesisehla isibalo sabahlaselwa yi-COVID-19 ngosuku abangena esibhedlela ngenxa yalo umkhuhlane. Lababulawa yiwo okuyinto esijabulise kakhulu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Uthuso Kumalo usedulela lolu daba.
Kuviki edluleyo inani labahlaselwe umkhuhlane we-coronavirus lehle ngamashumi amabili lesikhombisa ekhulwini 27% kungoqhathaniswa leviki ebephambi kwayo. Inani lababulewe yilo mkhuhlane lalo lehlile ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5%. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele umhlangano wabezindaba ePretoria ngolwesihlanu ukuthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu empini yokulwa lo mkhuhlane we-COVID-19.
To all South Africans, 2022 can indeed be a better year. It's all in our hands.
Nxa singaqhubeka sihlaba amajekiseni e-COVID, sigqoka ama-mask, ukusanitizer lokuqhelelana, impilo izabuyela lapho eyayikhona.
We can get more of our sporting, our recreation, and all our entertainment back.
Inani labangeniswe umkhuhlane we-COVID-19 ezibhedlela lalo lehlile ngokudlula okuyisithupha ekhulwini 6.3%. Unkosikazi Wasila Jasat, ingcitshi kwezempilakahle kuhlanganiswa we-National Institute for Communicable Diseases, uthi bebengakhangelelanga lokhu ngenxa yendlela igciwane le-Omicron ebelimemetheka ngayo ekuqaleni.
The percent of cases who needed oxygen was lower at 22% compared to the previous three waves. The percent of cases who were treated in ICU was 5.8%.
Inani labebedinga umoya we-oxygen ezibhedlela lehlile. Kwehla elabebedinga ukuphiliswa yimichina. Kwehla elabebegula kakhulu. Kanye labagcine besifa ngalo umkhuhlane.
And the proportion of admitted patients who died in hospital in the fourth wave was 9.7%. compared to 26.4% in the third wave.
Inani labalokhu begula ngalomkhuhlane lalo lehlile ngesilinganiso esedlula amachumi amabili ekhulwini 22.7%. Osekuthiya abantu abaphezudlwana kwezinkulungwane ezilikhulu kuphela 106,000 abalalo umkhuhlane. Abahlaselwe COVID-19 ngosuku labo behlile besuka phezu kwezinkulungwane ezingamachumi amabili 22,000. Ngompalakazi bayaphansi kwezinkulungwane ezisithupha below 6,000 ngolwesihlanu. Unkosikazi Michelle Groom okhokhela uhlangothi lwezempilakahle umphakathi kunhlanganiso we-National Institute of Communicable Diseases uthi kulezibonelo zokuthi i-fourth wave isifulathela.
Gauteng has officially exited the fourth wave according to
iGauteng ivele isiphumile ku-fourth wave kanti ke zonke ezinye izizabelo zelizwe lazo kukhanya ziyalandela
percent positivity and you can really just see the spread over the last months.
Lezi ndaba sezemukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi lithi sekuzaba ngcono ukuhamba ukusebenza lokuphila. Abanye bathi izindaba ezimnandi ngoba abazukulahlekelwa isihlobo eziningi njengalokho kwenzeke esikhathi esedluleyo. Bakhona bathi le kungaba inhlansi yokuthi i-COVID-19 isivalelisa. Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi uzakholwa ngokuzibonela njengoTomasi.
Engakusho nje ukuthi hayi asibanikezeni 2 months, 3 months, sibonene for really real ukuthi hayi akwakaqhamuka izindaba na esezitshintsha lokho abakuthilo. Ngoba eqinisweni bona ukuthi sengathi mhlawumbe okunye nje bakwenza ngepressure from ezweni lapha kuma-South Africa, ngoba abantu bakhathele manje balo betshela indaba ze-COVID ukuthi namhlanje ikhuphukile this and that, abantu ngaba baphethwe izindlela bafuna ukuyasebenza jikijikiswa kuvayo lokho, dala abantu behlupheka mpela, abantu balahlekelwa imisebenzi.
Sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 billion asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebekuleyo yilo mkhuhlane bedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalolunye 93,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingothuso Khumalo.
Amalunga ebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abangafuni ukungena kukhetho lwama-by-elections besithi uMonzora labanye bakhe bakhahlameza unkosazana Dokozani Gubhe. Bathi uMonzora usezama ngamandla wonke ukuba axotshise uMagubhe edala lephalamende ngoba wesaba ukuthi uzamthathela isikhundla emhlanganweni wokukhetha inkokheli entsha ozakwenziwa lonyaka. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaMagubhe, uthi banengi abalandeli bebandlaleli abathi kabasafuni ukulimela kukhetho oluzayo.
Kuliqiniso ukuthi kulabantu asebe withdrawile ukuba ngamakandidate ebandla le-MDCT kuma-by-elections abuyayo. Lokhu bekwenza in solidarity lomama udokotela uDr. Khuphe. Bathi bona ngeke bame babe ngamakandidate e-MDCT uDr. Khuphe ehlukunyezwa ifuna ukurecall eParliament ethethiswa nsuku zonke.
Kwakunye ke Ndlovu, bathini abantu konapho ke kubandlaleni?
Bathi bona abantu laba indlela ubaba uMonzora arana ngayo iparty kayikho emthethweni. Uzananzela ukuthi kubulawayo kwavotelwa istructure e-Ascoti, ubaba uMonzora wasikhipha wathi lesi kasimsekeli, bayafaka esawo esingekho emthethweni. Uzananzelela ukuthi bayaprotesta kobulawayo ukuthi ama-structures ka-2014 selahliwe, kwayahandiphikhwa abantu ngudlu insitha befakwa kuthiwa yi-province. So ngezinye izizathu abazitshoyo ukuthi bona bayawithdrawa. Kodwa lokhu ayikho akukho kobulawayo kuphela, okulabantu abangu-5 abawithdrawileyo, yinto nje ekhona ilizwe lonke jikelele. Elupane siyakwazi ukuthi edaluka wadi ukuba badengumela bengu-candidate laphana la ewithdrawile. Siyakwazi ukuthi emiglens bakhona abawithdrawileyo, siyakwazi lasesithitungwiza eHarare bakhona abawithdrawileyo. Bonke labo bewithdrawa bethi bona ba-insolidarity lomama udokotela uDr. Khuphe, bathi ibandla liyamhlukumeza, ibandla lifuna ukumrecola. Ngalokho-ke ngeke bakwazi ukuthi bame bebe ngama-candidate e-MDCT nxa kuyukuthi umhlonitshwa uDr. Khuphe uyahlukunyezwa.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTCT umnumzana Witness Dube uthi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazamela i-MTCT kukhetho oluzayo.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla kukhetho, bebesangabantu nje abafake izifiso zabo esingathi ngama-applications. Bafake kuprovinsi yakoBulawayo, baphinda njalo bayibhalela yona leyo iprovinsi yakoBulawayo, bayitshela ukuthi bona abasafisi ukuthi ama-application abo akhangelisiswe mhlawumbe ekutheni babe ngama-candidates. Kodwa kukhona hhayi bebengasibo bodwa, sikhangele kakhulu ku-ward 8 lapho kuphume khona umama uShila Msonda, bekulabanye nje abangu-7 akade befake ama-applications akhe nengowe-C8. Ufike kubo Mpopoma okulo Sibusiswe Dina Adams, umsekeli kaNobhala weprovinsi, bekulabanye abangu-5 yena engowe-6. So baningi abantu aba-aplayileyo, njalo ibandla liyaqedisisa wona lo msebenzi. Endithemba ukuthi kusasa kuyabe sokusethulwa ukuthi ama-candidates amelele ibandla ngobani. Kujayelekile ukuthi abantu bafake izifiso basebezikhipha sebebone okuthile.
I-Commission eZimbabwe Electoral Commission ithi izaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni eziningi elizweni. I-Commission le isanda kubika ukuba balutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota ngomnyaka ophelileyo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNovak Djokovic, umdlali wetennis olodumo odabuka kweleserbia, usexhotshiwe kwele-Australia. UDjokovic wangena elizweni leli wathethelwa ivisa yakhe nguhulumente owathi kalandelanga izikhondiso zokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. Kube sephanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhulumende umxhothe elizweni leli esithi uDjokovic ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 wambamba ingakangeni elizweni leli. Kahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ezimbili ezizimeleyo zazimnike ithuba lokuthi ulakho ukudlala kumncintiswano we-Australian Open Tennis Tournament loba engahlatshwanga ijekiseni. Kodwa umthethandaba uthe kumele abuyele elizweni lakhe. Wayengumongameli wakwele mali u-Ibrahim Boubacar Keita kasekho. UKeita wasuswa esikhundleni ngamalichatsha ngomnyaka 2020. Wasuka esikhundleni ezebuse ilizwe leli omnyaka eyisikhombisa. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba ye-Associated Press. Bakhululwe yi-FBI SWAT team izolo kusihlwa abantu abane phakathi bevalelwe ngenkani ngomuntu befuna ukuthi ukhululwe isizalwane sakwele-Pakistan esasifuna ukubulala amasotsha eMelika. Uhulumende wakwele-Melika ubika ukuba umuntu lo bedumbe abantu laba wabavalela e-Congregation Beth Israel kwele-Melika. I-FBI ithine imsusela amanqe umuntu lo sokulesikhathi eside bezama ukukhuluma laye kuba akhulule abadumbileyo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokuzithwala kwentombazana engendanga. Kwakusenziwani izolo njalo lubanjwa njani udaba lolu kulezi nsuku? Sixoxa lengcweti kwezamasiko umnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwisivalo enkayi.
Kwakuthi-ke lapha intombazana ekhaya ingabonakala ukuthi isimi kubi, ingazange ivelise ijaha, kungela jaha elidobulileyo, babeyibuza wena kanti lokhu osulakho-ke kwakungafihleki phela ngoba badaba ukuthi likhowa lingathuza edweni lithuzile lizaphapha kuphela. Kazana leke ibisivuma ithi aye ngimikubi sibili ngizithwele. Ngowakobani lumthwalo awuqambe ukuthi hayi ngowakobani. Bese bembuza futhi umtshelile yini umnikazi womthwalo lowo angathi ye kebe sokulungela ukuthi kuthathe inyathe elandelayo. Angathi kwakuthiwa mbikele umnikazi walomthwalo. Ambikeleke usumbikele. Ye sengimbikele. Uvumile. Ye uvumile. Nxa evumile ke sokuzathathwa ke uyisekazi walenkazana. Angaba nguyisekazi, angaba ngumaluma, angaba ngumalumakhe, angaba nje uyisakhamuzi esijayelekileyo umakhelwane. Amkhube amuse khonapho lapho umthwalo lo ongowakhona.
Wakusenziwani bengafika kibo kajaha?
Kulowo muzi babefika bahlale ngaphandle komuzi. Ijaha lalo liyabe vele selibikile ukuthi lapha sengona umntana nomuntu, bayeza nje abantu bakhona ngaleli langa. Sebezawuthi befikeni kwabo bafike bahlale ngaphandle komuzi ngale, bababona ukuthi hayi nampayani. Sokulungisa ukuthi bazangena ngaphi kuzahamba njani. Kabangena ekhaya. Ukuze bangene ekhaya kuyathunywa umuntu ahambe ayebathatha. Babengaphonga ukungena nje, babengavumi ukungena, babeqala bakhungwe. Bangakhungwa ke sebengena ke ekhaya. Nxa sebengenile ke ekhaya laphana endlini lapho abangeniswa khona, bafike futhi bathi yaya bahlale phandle bobabili abangeni, bakhungwe futhi bangene endlini, baphiwe isigcabha kabasihlali futhi bengakhungwanga, bakhungwe futhi bese behlalake.
Kuyini owakulandela baba Mpofu?
Abavula imlomo yabo futhi bengakhungwanga, sebekhungwa futhi sebevula imilomo yabo, sebebika ke ukuthi bangani lapha ekhaya, silethe umthwalo wenu, sekubizwa ke lo jahalwana ngoba la ujahwe vele sebikile sebuya lapha endlini uyakwazi lokho uyabe vele ezikhathi eziningi esevumile laye bavumelana lenkazana ukuthi hayi umthwalo yiwo yebo uyavuma mfana hayi ngiyavuma sibili intombi ngeyami yimi nxa sekunjalo ke sokuvunyelweni sesizacolwa ke lumthwalo usuzacolwa lesi sisu sesizacolwa kubulawe imbuzi ngabulawa ke imbuzi leyani ihlinzwe kukhutshwa umlenze lenyongo kugoqelwe ngesigogo yikho abazabuyela lakho ekhaya sebe siyabonisa ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe sibili lapho ubufakazi bokuthi uvunyiwe sebebuyeke lomlenze wembuzi ugoqelwe ngesigogo lenyongo inyongo leyana yayile mcimbi cimbi abanye babesenza ukuthi uyena lo ohambelaye ayivuthele amgqizise unkazana lowana sokubonakele ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe ngowakobani sebezabizwa ke sebebizela ukuzagwetshwa ukufohla umuzi bengaziwa
kwenzakalani kulezi nsuku
kulandelwa umkhubo ofana naye nxa silomnikazi vunyiwe ilijaha kodwa nxa saliwe yikho lokhu abantwana abagcina sokuthwela abana abantwana kuthiwa gabala boyise bathatha izibongo zabonina
namhla kuhlelo lwamasiko besixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu ingcwethi kwezamasiko esintu siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukwamele nkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
amazwi omuntu lapho nxa evalelisa seza bhubha ayaqakathekiswa kakhulu ngabantu abaningi namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele amazwi okugcina akaJesu awatshiyela abafundi bakhe siwakhangela siwathola kuMateyu ichapter ka-28 mbala kuvesi ka-18 siyaphansi ngibala ngisithi uJesu wasondela wakhuluma labo esithi aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhaphathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya oyingcwele kambe nxa ungumKristu umsebenzi wakho kuyini kumbe sithi umsebenzi webandla lalabo abalandela uJesu kuyini umsebenzi wabo ovela uqakathekile kakhulu abaningi basuka bacabanga ukuthi ukungena umuntu esiya kuba ingxenye yenkonzo ngamasonto kumbe ngesabatha yikho okuqakathekileyo yikho sinanzelela ukuthi ngesikhathi leseCovid kwathi kuvalwa kwamabandla abaningi bacabanga ukuthi ibandla seliphelile lo msebenzi webandla usuphelile kanti nxa sisiza lapha sibala lokhu okukhulunywe nguJesu siyananzelela ukuthi kuphuma imicijo ethize eqakathekile esikhombela ukuthi kanti vele thina umsebenzi wethu kuyini nxa sizithi singabalandeli bakaJesu okokuqala sinanzelela ukuthi uJesu ugcizelela ngokuthi kubafundi bakhe kazangathi hambani liyethona likhonza ethempeleni kumbe esinagogo kazangathi kibo chithani isikhathi esiningi lisiba ndawonye lisidla likholisa kodwa ke simbona ebakhombela phandle kwabanye abantu abangakabi masi uJesu kuthi ukuthi kuyinto emqoka uJesu yikuthola abanye abafundi kodwa kathi kukhanya ngani thina kithi into ebamqoko yikugcina abafundi esilabo lokuhlala singaphakathi kwamabandla ethu ngakho bemfuna sikhangele imicijo emithathu okokuqala asinanzelela ukuthi uJesu uyagcizelela lapho ukuthi amandla wonke aphiwe kuye emhlabeni lasezulwini ngoba nguye oyindlela yokusindisa lokuphilisa lokusilisa abantu ngakho ke nxa thina siphuma sisiyakhuluma labanye abantu asiphuma ngoba sikwazi ukuthi amandla wonke yonke into ikuJesu. Okwesibili la ngilandela lo mcijo, asinazelelini ukuthi uJesu uthe hambani, kazange athi hlalani, uthi hambani, hambani liyetshumayela ivangeli ezizweni zonke. Lapho ungakwanisa khona ukulitshumayela ivangeli, uJesu uthi hamba uyelitshumayela. Okokugcina, ngifuna ukuthi unanzelele ukuthi nxa uhamba usiya ngale ufika usenzani, ngoba abaningi bayahamba bekwenza okunye. UJesu lapho uyachaza ukuthi hayi, nxa uhamba ngale fakaza ngoJesu, letha abantu kuJesu. Abantu abaningi bagcina besiba ngabafundi bamachurchi abo, bagcina besiba ngabafundi labalandeli babafundisi babo. Akusitsho ukuthi kuyinto embi ukuthi ulandele umfundisi wakho lomzekeliso lokuthi uzehlise phansi kwakhe, kodwa kawusuye owakufela izono zakhe. Izono zakho zafelwa nguJesu. Ngakho ke thina abafundisi kumele sikhombe abantu kuye uJesu, singabakhombeli githi.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sinika amandla sisize ukube sibe ngabafakazi bakho, singene sihambe siyetshela abangane, siyetshela isihlobo, siyetshela abanye abantu ukuze babekwazi njalo bahlangane lothando lwakho Jesu. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo e-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Nansi impumela yeminye yemidlalo: Nigeria 3 Sudan 1, Egypt 1 Guinea 0, Gambia 1 Mali 1. EleZimbabwe lizancikilana nale Guinea kusukane ezilandelayo. Okwamanje iZimbabwe Warriors kayisoze yenelise ungena kuma-quarter finals. Sike sizwe ezabatsha silomculi odabuka eMathebeleland North.
Lami ngosilungileni uhle Dube, ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni secola ngamathempukane. Ngizalelwe khona, ngakhulela khona, ngafunda khona laphana ke eNemane Primary School imfundo yebanga laphansi, ngayaqedelela laphana eNtulula Primary School imfundo yebanga laphezulu, ngifunde laphana eCholocho esenta eMavela Secondary School. Kulendima yomculo ke ngingene mhla ka 25 August 2021, kulapho ke engikhuphe khona ingoma yami elesihloko sayo esithi iPleasure. Kwezomculo ke ngingunobuhle Makhwela Intaba. Makhwela Intaba ke kungukhokho wami. Makhwela Intaba izizwe ezijikeleza ngayo. Kanti kugodi isikhumba sembongolo, mtshakazizo amahlathi, imbala sehlathini eqhakaza ubusika nehlobo. Ngisibiza njalo ke kwezomculo. Ngingumlobi ke futhi wezingwalo zesiNdebele, ugwalo oluthi Ngangithembile, logwalo oluthi Kwakutheni. Engilobele ezinye ingqungquthela zabalobi bakwaMthwakazi, okulugwalo ke lwezindatshana zesiNdebele ezimnandi. Le genre ke yona ngizakhele yona mina. Iyaqala ke nqa ngami. Ngiyakhe ke ngokuhlanganisa ama genres ahlukeneyo. Ibizwa ke yona ngokuthi pop, okusho ukuthi ke popular music ngolimi lwasemzini. Ngiyakhe ke ngokuhlanganisa ama genres ahlukeneyo. Ungayithatha uyifake kumaskandi iyangena, uyithathe uyifake ngapha ku-afropop iyangena, okukhomba khona ke ukuthi yakhiwe ngama-genres ahlukehlukeneyo.
kwaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.